Yebo. Thaka kamuhle Zimbabwe muhle. Ikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomthabisi Onias Ndlovu, umsakazo weOnV TV. Sixoxa ngohlelo lwabo lwePink and Purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu abesifazana elizweni. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunengi mayelana ngomsakazo weOnV TV.
Sawubona Mike, siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolu. Ngamafitshane singathi iOnV TV yinkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabona kude esingathi thina ngama talk shows lama drama. Sesike saba lemidlalo esidlale ku ZBC njalo yazodlala la ku internet. Siphinda njalo sisebenze lama company angathi asekhulile lapho sibancedisa khona ngama services emedia esingathi thina i media consultancies. Sile nhlelo ezifana labo Pink and Purple esiyadlala ku National TV njalo khathesi isidlala la ku internet via YouTube.
Siyabona ukuthi lisanda ukwethulela uZulu iseason 2 yohlelo lwe Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana. Kuqhathekile okungakanani yini njengomsakazo ukuba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana.
Kuqhathekile kakhulu kithi ukuthi sibe lemhlelo ubomabona kude kanye le la radio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana. Esikhathini esiningi singananzelela ku radio la kumabona kude ku TV lapha. Sithola ukuthi bekule low participation yabantu abangomama, sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be interview kuma radio la kuma television lapha, kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana. Ngananzelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama ku politics, sananzelela ukuthi abaningi omama bayakhala ngokuthi abala ama space or izindawo ku radio la ku TV lapha abangenelisa ukuthi bekhuluma imibono yabo njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ye-HNU. So sabona kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi senze uhlelo lo liphinge emphephu ukuthi lukhangele kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokuba kanjalo indawo yokuthi bekhulume imbono yabo lathi sizwe imbono yabo ejiniyo.
Kulabantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo. Nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi?
Ngiyavumelana lawe kakhulu lapho ukuthi kulabatha abaningi abesifazana abenza imsebenzi emihle kakhulu. Laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu ku Pink and Purple bengasithola ku Facebook at OnV TV njalo bengasithola mhlawumbe la ku YouTube lapho sibeka khona inhlelo zethu under OnV TV. Abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku email address ethi onv.net@gmail.com. i-email njalo ngiyaphinda, it's onv.net@gmail.com. Bangaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite kuhlelo lwethu njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lwethu.
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo weOnV TV, siyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi. Mthakazo muhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo. Sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulukandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaigove. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.